Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 Nkwenkwezi 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku
Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank or Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika alithumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024
kumnyaka yonale engu-11 indaba eku-chapter 14 ye-devolution ayika yenziwa ngithi ayika implementwa ilokhe iludaba olucezwayo
inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalela eParliamente incwadi ikhonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution Isigaba sePennsylvania kweleMelika sibikwa kungesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank or Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika alithumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024. Ugwalo loluthi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2.2%. IWorld Bank ithi lokho kubangelwa ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo eminingi kakhulu ehlawuliswa amabhizimusi kanye lokusela amandla kwemali yelizwe. Amanye amazwe akuzinga leZimbabwe agoqela iMauritius, DRC, leGuinea. Umbiko weWorld Bank uphikisana lemibiko yomphathi ntambo wezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube othi yena umnotho weZimbabwe uzakhuphuka ngokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5%. Ekhuluma eseSouth Africa uNcube wazise ukuthi iZimbabwe iphakathi kwamazwe alomnotho okhula ngesiqubu eAfrika. Asanelisanga ukuxhumana laye ukuthi sizwe icele lakhe ngombiko weWorld Bank njengoba yabangadobhi ucingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho njalo elela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo izinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku iviki ngeviki abantu banenge abangazuzi imali nxa ukuqathanisa lalokho okubona kusenzeka ezitolo kutsho khona ukuthi abantu abanenge bahamba besiyalala bengadlanga kuse bangadli abantwana besikolo bahambe baye esikolo bengadlanga kutsho njalo ukuthi imadlana le encane abantu abayizuzayo isiphelele kudleni abasenelisi ukwenza ezinye izinto ezokuzithuthukisa lokwenza okunye okufanele kwenziwe imali. Kuyinkinga enkulu leyo kumele ilungiswe ngokuba ubuyanga buyaqina ngenxa yokuthi izinto ikakhulu okudliwayo kuyakhwela.
Kuyiwa phambili singabona intengo yokudla iqhubekela phambili ikhuphuka na njalo kumele uhulumende aluphathe njani lolu daba.
Yebo kukhangelela ukuthi intengo yokudla iye ikhwela njalo ngenxa yokuselela kokudla kubangwe isomiso esikhulu kangaka esisibonileyo. Ukuthi kulungiswe lokho ukuthi uhulumende abone ukuthi ukudla kukhona izinto zikhona kube lula ukuthi abantu bangenise izinto ezivela kwamanye amazwe ukuze kungasileli ngoba ukukhweza intengo yezinto ikusilela kwazo indlela ezomnotho ezisebenza ngakhona kumele ke zingasileli ezitolo puphi ingasileli ithukela lingasileli kungabi khona okusilelayo yikho kuzakwenza ukuthi intengo ingakhweli ngendlela ekade ingakhwela ngayo nxa ngabe izinto zingekho esitolo kuyadingeka ukuthi kuqoqwe kuhleleke kuvinjelwe ukukhwela kwezinto ngokuthi zande zibe khona zingaswelakali.
Ukungafinyeleleki kwemali yeZimbabwe ebantwini kungaphathisa na ukuthi intengo zingaqhubekeli phambili zikhwela njalo limali ingasweli amandla.
Ukungafinyeleli kwemali yeZimbabwe izige ebantwini bonke abadinga ukuthi bayisebenzise kutsho khona ukuthi lokho okwakuyinjongo ukuthi iza kulungisa kakukalungiswa. Imali yonke emhlabeni ifanele ifinyelele kuye wonke umuntu oyidingayo. Kwe angayidingi nzima, ifike nje itholakale ezitolo emakhaya, itholakale emaphoketini abantu. Bathenge ngayo ishukela isinkwa, bathenge ngayo amahlamvu, bathenge ngayo noma yini abayidingayo, babhadale ischool fees, babhadale amagetsi amanzi, bathenge ngayo amatikiti ebhasi lendizamthina lakho konke abakudinga ukusebenzisa ngemali. Kulapho yabe siqale khona ukuba loncedo, ikakhulu nxa ingagcina amandlayo ibe lesisinto ikwazi ukulondoloza amandla, ikwazi ukulondoloza igugu elikuyo. Kulapho yabe siloncedo khona olufaneleyo. Okwamanje isasilele ebantwini, abantu bayazibuza ukuthi kanti ingaphi le mali. Khona lokho kuyinkinga enkulu kakhulu, uhulumende ufanele akulungise ngokuphangisa, ingakaphelelwa ngamandla, ingakafiki ebantwini.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ulwela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalela ephalamende incwadi khonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla ukuze kubusa ngokugcweleyo i-devolution. Isahluko sechumelane uchapter 14 wesisekelo sombuso welizwe i-constitution uthi lapho kulesidingo amandla lezibopho zikahulumende kumele kudlulisele ezandleni zeziphathamandla zamadolobho kanye lezabelo ezilekhono lokugcwalisa lezo zibopho. Isahluko lesi sisolwa kakhulu yinhlanganiso le isithi asikubeki sobala ukuthi amandla kumele aphungulwe kuhulumende aphiwe izabelo ukuze zizibuse njengokufisa kwabantu okwavela sobala ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esaqala ukusebenza ngo-2013. Umkhokeli weMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, nguye ohambise incwadi le ePhalamende esithi lelidale kumele lilobe umthetho ocacayo oza kupha izabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo. UMaphosa uchasisele uNtungameli Nkomo oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sikwanisa 11 years iConstitution yeZimbabwe yasayinwa ukuba ibe ngumthetho elizweni. Kumnyaka yonale engu-11 indaba ekuchapter 14 eyedevolution ayika yenziwa, bengithi ayika implementwa. Ilokhe iludaba olucezwayo osolunganika lukho, kodwa siyananzelela ukuthi ngesikhathi sisenza iConstitution ama provinces afika 8 weZimbabwe akhuluma kabanzi ngokuthi akwehliswe amandla esuka kuhulumende weHarare esiya kuwo hulumende bama provinces labo hulumende bezabelo. Le into uhulumende wethu lokhe eyiziba engafuni ukuthi ayikhangele. Ngaleso sizathu ngihambise ipetition eParliamente ngisithi mina nxa sibala uchapter 14 weConstitution yeZimbabwe uthi yena whenever appropriate amandla azehliselwa kulawo ma authorities that are competent ukuthi awabambe. So ngiceleke ukuthi iParliamente isisize ngokusikhandela umthetho ozachaza ukuthi nxa sisithi into iappropriate sichoni simeza njani uappropriate low. Nxa kuthiwa whenever appropriate sesifuna ukuba kwazi phela ukuthi kuba appropriate sokwenzakaleni sokutheni kuyini okumele sikukhangele ukuze i-district kumbe i-province ithi hayi mina kimi lakho soku-appropriate. Then okwesibili bengisithi mina basincede futhi ukuthi nxa kuthiwa kuzehliselwa kulabo abacompetent okutho ukuthi abenelisayo ukuwabamba amandla, yikuyini esikusebenzisayo ukuqala silinganise simeze ukuthi wena uyenelisa na.
Uhulumende uthi umbuso wezabelo kudala waqala ukusebenza njalo uqhutshwa kuhle. lina kungaphi lapho elisola khona yikupho kubalulekileyo mhlawumbe okumele kwenziwe elithi akukenziwa.
Devolution of power yikwehlisa amandla ezabelweni ukuze izabelo zenelise ukuthi zizibuse, zenelise ukwenza izinqumo, zenelise futhi lokuzidingela eyazo imali, hathi ukuthi zithone zikhongozele kuhulumende sengathi zinkukhu ezifuyiweyo. Izabelo kumele zenelise ukuthi zizidingele eyazo imali, zizibambele izembiwo ezikibo, zizibambele ama-projects okwenza imali akhona ezabelweni ukuze kube le mali, zikholekte izabelo ama taxes khonapho ku local level, ama tax azasebenzisa ukudevelopa i community yona leyo. Yiyo i devolution of power, hathi lokho abathi kukhona kathesi abathi i-devolution besitsho nje amapenanyana emali abaqhubela ama-province, bethi beqhubela ama-district lama, baphinde babatshele futhi ukuthi yenzani lokhu lalokhu lalokhu kube yi-priority. Isingaphi ke-devolution khonapho? La kathesi ungakhangela nxa sisenza ama-budget ethu kumele aze aye-approva e-Harare ukuze i-budget yethu ipase. Ha-a, kasikwenzeni kufinalize khonapha esabelweni sakithi. Yiyo evolution esikhuluma ngayo leyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseHarare. Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ubengabambeki. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokukhahlanyezwa kwabantu ngabacatshengelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abaphazamise imihlangano eqoqwe lidale lePhalamende eyokuhlolisisa iziqondiso zePrivate Voluntary Organizations Bill. Zithi akumangalisi okwenziwe ngamalunga eZANU-PF ngoba afuna ukube ngumthetho welizwe. Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bazajezisa inhlanganiso zonke ezikhanya ziphikisa okwenziwa nguhulumende. Kuthoni lokhu okwenzakale emihlanganweni ebiqoqwe lidale lePhalamende? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala idale lePhalamende njalo ofundela ukuba ligqwetha. Lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo. Umlalazi wake wasekela ibandla le-TCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Nxa ubuya uzuzwe izinto enjalo, sifuna ubana udikleye nokuthi right nizenza lokhu imali embuyala imali engaka ekuyifaka entweni le enje. Sibese sikhangela phela thina njengabanikazi belizwe kungasini thina angitsho ukuthi iZANU-PF ngabaye badle bethi ngqosu zempilo. Ngitsho wonke umuntu, uhulumente, uhulumende womuntu womuntu wonke. Sesikhangela ukuthi umuntu lwana ubuye yini ukuzenza khona akuthiloyo. Ngoba phela nto abona kulezi nhlanganiso ezibuya zicathile wesikhathi zagcina somangala sezifundisa ubutabani phakathi kwethu khonapha thina singalandelelanga sesilibaziselwa abantwana bethu. So kufuze sibe kwazi kunxa ukuthi yikho esikufuna kona kubana sibekwazi hayi abantu laba babuye uzofundisa lokhu and soke siyakwamukedike abafuna ukufundisa njalo soke siyakwazi-ke yiko kanjani abakujongileyo khonoko. Hatsho ukuthi na uphaphake usibona umntana wakho ese-ekta fanifani kanti sefundiswe enye into engayisiyo. Yilo udingeko lebhili leyi ngamafitshane baba Mthembu.
Ye baba Mlalazi, ubumuza lapha ukuthi uthini ubaba uGolide? Ngena khonapho utsho uyatsho ukuthi ye kumele kuhlolisiswe ukuthi kambe umuntu ulandani, inhlanganiso zilandani kule Zimbabwe. Ye kuphosela kho khona
ibhili le that seeks to regulate ama-NGO yikuthi eZimbabwe uhlupho sihlala sidinga nobuthakathi every time. Labo abathi ngabanikazi belizwe mbena abahlala bebusa ngenkani abazithembi, yikho-ke sebedinga ukuthi lokho sokusele kuma-NGOs la kuma-civic society bakubhidlize. Angazi ukuthi yini abafuna ukuthi bayiregulate ngoba sibona umhlaba wonke nje jikelele ama-NGOs lama-civic organizations aya-operator amaningi wakhona aoperator okusegcekeni bona abakwesabayo kulokuthi basitshele iqiniso ukuthi besaba lento abahlala beyikhuluma beyithi regime change yiyo okufanele abana baphuma okusegcekeni. Osokusimangalisa ke ukuthi lanxa sebefuna ukuthi balethe ibhili le iphase ngoba balama numbers eParliament bangenza iloba yini abayifunayo. Simangala ngoba izinsuku ezidlulileyo lezi bekusiba lama disruption kuma public hearing. Kwenziwa yini kathi ukuthela izweni laseZimbabwe singenelisa ukwenza izinto ngendlela eqondileyo. Ukuthi omunye owakwechuma sukume atsho umbono wakhe engazange athethiswe. Loko dube loko moyo bazikhulumele kwenziwa yini ukuthi ZANU-PF ithumele abantu ukuthi bazo disrupt ayisikoko kuqala uzakumbula kubana around 2009 2010 somewhere there's Bali constitution saba lama disruptions a serious kakhulu angazi ukuthi othuma labangani bakho mnangagwa bathi lizwe lizakhiwa njani bona besiba disruptive lanxa belamandla wonke owenza bakufunayo.
Chuma kuthiwa lina vele lifuna ukuthi lenze santanda.
Akusiko khonoko kohlobo mfowethu umlalazi. Ngiyabona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kwameqhaka zengakubale kuhle. Ngithemba nawe Mthembu unje uyakwazi. Akula lizwe whether ube use-America, Britain, wherever. Okutho khona ama-NGOs abuya asebenze nje kuphela nje bahlana bengela governing act akula tenjalo. Lokhu ngiyakuphendukela sibili yithi sodwa ebesiloku singakabi lo mthetho okuregulariza ama-NGOs lawa nxa ebezosebenza. E-Britain awusuze uthi uhambe uyokungena nje usuthi usuvula i-NGO yokusebenza uhulumente engabona ukuthi uyenzani kuhambe njani kutheni. Even i-America name whatever country. Vela ula besiloku sayekela abantu labo besenza abakufunayo kungakhathaleki ukuthi una kutheni awula nto esiyesabayo ama-public hearings awa ngizwile but mina I'm reliably informed njengomuntu oseparliament ukuthi hhayi into lezi bezisenzakala kabili abama-NGOs laba ngenxa yokuthi bona bona bafuna ukuthi into le ingatshintshwa bazenzile umathanda besenza ukugaka wabo they were paying people bebabhasa lokubabhasa ukubasa kumaveni zona lawo ukuthi behambe beyodifenda ukuthi ona ibhili le ingabhaswa ibhili elibi kusetshenziswa izimali sibili bephezu kwakhonokwana abethu bezibuyela ngokuthanda kwabo nxa bethu bayakhuluma bebedisruptor. So kwesinye isikhathi yikho lapha dusuka kugcine sokusenzakala izinto ongabelanga zenzakale.
Mnakazi uyavumelana lo golide kwalapho
eZimbabwe asiyo sikhathi sokuqala ukuzama ukuthi bathi bafuna uregulator. Abanye bethu siyazi ukubana uma bethu bafuna uregulator bafuna uregulator ngoba bakukhangele with a suspicious eye ngoba besaba ukuthi kwenziwa le abahlala bekhala ngayo abayithi regime change. Yikho ubona ama-organization amaningi ahlala elandelelwa izikhathi eziningi. In terms of lokho akutshoyo ukuthi abantu sebephila impilo ezinjani. It's unfortunate ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna abantu bahlale behawula izisebenzi. Yona sibona izisebenzi kahulumende, amapholisa abahamba ngezicathulo ezibekileyo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, njalo owake waba kubandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parlamente bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kwezi phathelane lele Melika, isigaba sePennsylvania ngesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho lukalwezi. Intatheli zindaba e-VOA uScott Stearns uxoxe lolu daba olwethulwa nguChris Gande lukhangela ukuthi umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuthi banqobe kulesi sigaba.
Isigaba sePennsylvania sibanzi njalo sidabukene okokuthi singathathwa langubani. Umnumzana Michael Sanchez ufundisa izifundo zePolitical Science eKolejini leTemple University.
We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020.
Sabo tila Donald Trump umya 2016. Sabo tila Joe Biden umya 2020. Sonke skati kwamba lomeshuwa wama 40. Ango 40,000, kube 80,000. Esikabeni esilezikiti zabantu. Sitabuke nekancane.
U-census uthi abavoti bePennsylvania bakhala ngomnotho welizwe kunye lodaba lokungena kwabokuza elizweni.
There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy. This still doesn't
seem inkulumo kubalandeli baBiden beveza okuhle osukwenzakale kwezomnotho kodwa kukhanya kungamukelwa ngumphakathi okwenza babe beloke bekhathazekile ngomnotho welizwe. Abantu bakhathazekile ngomngcele wezansi yelizwe lanxa iPennsylvania ingekho duze lomngcele lo.
UTrump ukhankasa ePennsylvania ngokuhlasela uBiden ngezibopho zakhe zomngcele welizwe lenhlelo zamandla omlilo kagetsi angangcolanga iclean energy.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border.
Ungacabanga isimele sibhekane lakho ngezomngcele singakhululekanga kwezamandla e-energy ngezimota ezingasebenzisi mafutha epetulo. Kambe abantu bazafuna ukuthenga imota ezisebenzisa amandla kagetsi impilo zabo zonke.
Imota ezisebenzisa amandla kagetsi lempahla ezivela kwele China zindaba ezimqoka esigabeni lapho abavoti abakhaliphileyo njalo behlelekile. UBiden kulenyanga ukhuphule umthelo wokuthenga impahla ezivela kwele China ngokuphindwe kane esithi ukungahanjiswa kuhle kwempahla ezivela kwele China kuqilibezela izisebenzi zakwele Melika.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America.
Nizimisele ukuthi elakusasa lezimota ezisebenzisa amandla kagetsi liqandwe ngabamela izisebenzi kuphela. Ngiyafunga.
UTrump utshele abanini bezibhamu ukuthi uBiden kala sithunzi sokubusa okweminye njalo iminyaka emine.
Joe Biden is the worst and most incompetent.
UJoe Biden yisehluleki esingazilutho njalo olenkohlakalo kubo bonke omongameli embalini yelizwe lethu.
UBiden ukhulele esigabeni sePennsylvania edolobheni leScranton njalo ukhankasa kulezindawo azaziyo. Eveza uTrump njengomuntu osetshenziswa izinothi ezingamabhiliyoneya.
We all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope.
Sababona abantu abanje sisakhula. Indlela engibona elakusasa leMelika ngilethemba lamathuba alingeneyo ngombono ovela eScranton kuzisebenzi ezifana lani.
Umsekeli kaBiden uKamala Harris ukhankase ePennsylvania kuyonale iviki ukungokwesine kuwonale umnyaka. Uthe abavoti bePennsylvania bengazayengwa nguTrump labanye bakhe.
We believe in the promise of America. A promise of freedom.
Siyakholelwa kuzithembiso zeMelika. Izithembiso zenkululeko, impumelelo lokulandelwa kwemithetho. Hatshi kubalutshwana kodwa kuye wonke umuntu.
UTrump uthembisa izakhamizi zePennsylvania ukuthi uzabuyisela eMelika kusimo esasiyiso kudala.
In this moment, extremists are trying to divide our nation.
Kati abedlulisa amalawulo bafuna ukusehlukanisa njengesizwe. Siyababona beququzela inzondo kwabokuza.
Ucwaningo oluqutshwe liphephandaba le The Philadelphia Inquirer kuyona le inyanga luveze ukuba uBiden loTrump banguthiki lobhanqa ePennsylvania. Inani labavoti abasakhulayo labangaso abamhlophe abavotela uBiden lehlile nxa kuqathaniswa lokhetho olwedluleyo. Abavoti laba yibo ababeqakathekile abenza ukuthi uBiden anqobe kukhetho lwesigaba lesi ngomnyaka ka-2020. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwethulwa emoyeni yimi uChris Gande.
Emidlalweni ye Premier Soccer League edlalwe namuhla iqembu le Highlanders libe ngujiki lobhanqa le 1-1 lele Manica Diamonds emidlalweni oqhutshelwe enkundleni ye Barberfield kobulawayo. Iboso yeqale ukuhlohla ngemva kwemizuzu emibili kuphela, kodwa iManica Diamonds yaphendula layo ngemva kwemizuzwana. Iqembu le Dynamos lona linqobe ele Arsenal Movers nge 2-1. iManica Diamonds iyo esibuyelile la njalo phezu kwengalane yemiklomelo, ilandelwa yiFC Platinum, yona elandelwa yiHighlanders kuzinga lesithathu. iDynamo siyona ihlezi kuzinga lechumi. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7, injani wothungamela ingoma? Thina sikhathele, sesikhathele nje iZanu-PF, sesikhathele ngayo. Asayifuna, asayifuna, asayifuna. Yini umuntu omdala yenza into ayaziyo phela kuyakhala namamoshari, ngoba uyazi ukuthi vele abantu bazokufa ngendlala. Umuntu azazone nawo uNkulunkulu. Hayi bo, asikhathele ngeZanu, hayi sikhathele, singayiphuma, ayiphuma, ongene enye phaya. Uzibonde izizondo nje la yinyamazana, hayi bo.
Studio 7, Studio 7, injani wasakazi, abalaleli, thina siyaphi. Ila uni ndlala ngapha umgatsheni okhulumayo ngaseQueenies athi uthini lo ndoda lo abathi ngitshabangu lo uthi sejoyinile yini ngani? Hhayi, ngiyamangala, abanye abakhanya bemsekela nezomamalwane khanya esekela uchabangu. Chabangu azange aza akhuphe vele into eqakathekileyo eqondileyo. Wayevele ezifunela imali from ekuqaleni, wawarikhola abantu kasareplesanga indawo eziningi. Wayebarikholelani nxa ingalabantu?
Hello, hello Studio 7, siyayibonizana ukuxabana wathi nabanye kuyasijabulisa, but siyamangala nxa bengani bayala ukuthi abazakathi ungafa kubantu bemamele abantu kungangena ngochivayo kunaphamba, because siyambona umnangagungani ubambane kakhulu lo chivayo. Nanko kathesi bakhipha umkhulu lowamapholisa endlini le Harare, endlulana zibayinika uchivayo ngaliphi? Asikamotivayo lesikhundla ku-ZANU-PF, but ithedele kakhulu imamele engangenanga ukuba ngupresident 2028.
Sipingile, sibonge Studio 7. Ngilokudana kakhulu ngokuzwa Buskhala eselatshwa emazweni mayekhuluma amaqiniso ukuthi kwenzakalani, kube labantu abamgxekayo abantu bezano baphika amaphika nkani ukuthi yibo abalesandla empilweni kaJobskhala ukuthi bele into eyiyona zekwelatshwa page yabaphika. Uhulumeni kamnangagwa le cabinet yakhe abantu bakhe bezano, yiliphi iqiniso bake balivuma ngelinye ilanga ukuthi kukhona laba abalesandla khona? Bonke labantu ababulawa izano lamanje basaphika sisi kukurawundi kuze kube namhlanje, labantu abababophayo, labantu ababanyamalalisayo, akukho lo yedwa abavumayo ukuthi hayi kodwa lo sasimbophele lokhu kumbe lokhu sambulalela lokhu. Baphika konke bangamaphika nkani. So uJobskhala kame iqiniso engesatshiswa ngento engekho, kakhulumele amaqiniso ngoba ukuchuba abameza lona vele luningi kakhulu. So hayi sithi uJobskhala kalulame, siyabonga.
Studio 7, salubonani. Kashe sicela ukuthi uChabango eke statement manje into oyilande eParliament yini, njengoba nasihamba esayi-1 abanye sebaxotshile bonke. Ulandeni, ulande wona ama-ice cream lawo, kanti ulandeni kodwa esikwaziyo ukuthi angeke last iZANU-PF izambulala kuphela. iZANU-PF futhi iyabulala, izakhampena ngawe ke nila. So kuthiwa ubule opposition party, lokho siyakutshela, asifuna ukushansi kukuphi. iZANU-PF iyabulala, yabulala abantu abaningi kakhulu. Isitimela singadotha amatholi ezigcwele amathambo abantu abafile. Uthengisa ibulawayo yonke, usiyasithengisa wena ngokwesikhathi sento ngawe waqeda abantu abaningi kakhulu. Ngabe usubulele ibulawayo yonke, ake uzama ukuthi kusihloniphe mfowethu, ngoba into elanje ephalamende awusayazi. Kusho ulandi kuyalengisa ikhanda nje ephalamende, ulokuphiwa wona ama-ice cream lawo. Adle sibone uzaphika, kodwa siyakwazi aza kubulala phela ama-ice cream to yafa kuphi bani ngoba bonkomo basile olimkandu phahla bafa unkala bafa ngayi iZANU-PF chuma lapha eCosmos City Johannesburg.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelana imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ulingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje. Kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngodaba lokwendisa amantombazana esesemancane. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbiko wabebhanga lamazwe omhlaba i-World Bank o-Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ayezwekazi le-Afrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako lonyaka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo. Ngutabo kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.